Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 womvulo mhlazi ku-25 Ntulikazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, imali yegolide ethiwa yimosi oyadunya iyaqala ukuthengiswa lamuhla. Ingcwethi zithi ukunqoba kukhetho lwama-by-elections okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kuza kwenza ukuthi leli bandla lingazihluphi ngokubumba ingatsha zalo.
Udaba lolu olwama-structures baba yelu daba oluhluphayo ngoba kukhulunywa ngomthetho. Kodwa ke ebantwini ngokwakho abantu kabalani lakho, abantu bakhangelele umuntu wabo ababemfuna.
Kambe uhulumende uza kuphani amaChina okuthiwa yiwo azayakha amadamu eZimbabwe alithumi lambili.
Umsebenzi wabantu abakhethayo ayisukusikolisa indumba, izinkwa, izicathulo, lani lani lezigqoko zamabhele. Umsebenzi wabantu abakhethayo yikuthi lokho kuthiwa baye holder i-government accountable.
Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ulandula ukuthi udonselana amandla lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ancintise ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwena pa emsakazweni weStudio 7. Imali yegolide ethiwa yimosi oyathunya iyaqala ukuthengiswa lamuhla. Imali le engasoze isetshenziswe ukuthenga ezitolo izathengiswa ngentengo yegolide womkambo womhlaba jikelele. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank lithi ozayithenga uzavunyelwa ukuyithengisa ngemva kwamalanga alikhulu lamachumi ayithoba minwembili 180. Izathengiswa ngemali yakwamanye amazwe. Zithi ukunqoba kukhetho lwama-by-elections okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kuyona le mpelaviki kuza kwenza ukuthi leli bandla lingazihluphi ngokubumba ingatsha zalo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change linqobe kukhetho luka-Ward 16 eChibinge laku-Ward 5 eKariba. Umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa utshayele ihlombe amalunga ebandla lakhe anqobileyo esithi benze lokhu bengela ngitsho ugwaliba olulodwa lemali yokukhankasa. Lokhu kwenzakala kulokuphikisana ukuthi leli bandla libumbe ingatsha ama-structures na elawadiliza phambilini kokulahla ibizo elithi MDC Alliance. Abanye bathi ukungabi lengatsha kuzabangela ukuthi linqotshwe kukhetho. Kodwa abanye abacumungela izombusazwe abafana loMnumzana Rejoice Ngwenya bathi ingatsha azincedi ngalutho. Sixoxe locubungula izombusazwe uMnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Engunanzelelayo baba Gande ukuthi khona ama-wards wonke lawa abevele ngawe MDC yona leyatshintshayo yaba yi-CC. So lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu bakulesiyasigaba kusho ukuthi balokhe besayilandela i-opposition. Njalo nje kusho ukuthi khona bona balokhu belengqondo yabo vele benayo njalo besazi lokho abafuna ukuthi ngabe kungaba ngumphumela. Nxa ngibona yeah empeleni ngo-2023 ngibabona futhi bewina ngoba bakumaintainile lokho. kodwa engunanzelela njalo futhi ukuthi khona njengoba nasokunje ukuthi ukuthi izano la esokumele ukuthi isebenze nzima sibili kakhulu ukuthi khona iyenelise ukuthi convince abantu bakuleyana indawo. So yikho engunanzelelayo kodwa ngiyananzelela athi ukuthi umumo wona ungwawo vele anti uyayikhankasela yona
kule daba oluhluphayo lezinsuku kubandla le-CCC olokuthi ibandla leli alila ngatsha kumbe ama-structures. Pho manje nxa benqoba kukhetho kanje kutshengisa ukuthi ama-structures akhona la awalancedo na ngokubona kwakho?
Iye, udaba lolu olwama-structures baba, ye ludaba oluhluphayo ngoba kukhulunywa ngomthetho. Kodwa-ke ebantwini ngokwakho abantu kabalani lakho, abantu bakhangelele umuntu wabo ababemfuna. So-ke ngendaba yomthetho ngiyabona kuphikiswana ngomthetho, kodwa kakhulukazi umthetho isikhathi esiningi kayisiyo into egoqa abantu. Abantu bona bavele bayazigoqa. Yikubona ukuthi lakathesi loba lo engasakhankasanga esebenzisa ingatsha zebandla lakhe esingathi ngama-structures ngesilungu, akuvele nje khona akutsho lutho ebantwini ngoba abantu bona babe bemazi umuntu wabo abavele behamba layo. Phela laba bama-structures anti babe besenzela ukuthi nje bathi coordinate abantu babo bakwazi ukuthi khona njengoba nasilakho i-structure ethi sile 20 kusho ukuthi already sesile 20 votes. Kodwa lapha kathesi abantu bona laba nxa ubakhangele uyabona khona bona balandela into yabo, abalandeli amabhuku, abalandeli umthetho, kodwa balandela umuntu wabo abamfunayo bacabangela ukuthi khona angabancedisa kuhlupho lolu ababhekane lalo. Pho ke mina vele into yama-structures yona ngwayo vele hayi kimi nje ayivele kayitsho lutho nxa abantu besazi ibanhle ngesikhathi izinto zizinzile. Nxa izinto zizinzile ngoba abantu abaningi babevele bengakhangeli izinto zonke lezi, kodwa kathesi ngobunzima obukhona elizweni abantu bacabangela ukuthi khona bangakhupha lo uhulumende okhona funa izinto zabo zibe nganeno baqala ukuphila impilo engcono. So indaba yama-structures ayisiyo ndaba ebalulekileyo kakhulukazi phambilini kwabantu. Yiwo umbono wami lo, yikho okwenzayo futhi okwenza ukuthi khona abantu bayivote balivotele leli bandla loba lingelazo ingatsha lezo ama-structures lawo.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Olwezinwa lubika ukuba ilizwe liphakathi kokwakha amadamu alithumi lambili. Amanye awo azalethela uzulu inguquko efana lokuthelelezela ukugola inhlanzi lamandla kagetsi. Amadamu la abalisa elegwayi Changane Dam lamanye abikwa ezakhiwa ngamankampani awamaChina. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eMatabeleland Human Rights Institute ithi lanxa kuyinto enhle udubo ukuthi abazasuswa endaweni okwakhiwa khona amadamu la abatshelwa ukuthi bazancediswa njani. Njalo uhulumende kaphumele egcikeni ukuthi abeChina laba abakha amadamu la bazaphiwani ngemva kokuwakha, okungenza ilizwe licine lisezandleni zamaChina. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso le uNumzana Khumbulani Maphosa.
Ukuthi lakhiwa ngubani kaqakathekanga ngoba kumele kuthathwe bona laba abaleskill le expertise yokwakha. So ukuthi kwakhiwa ngamaChina kasilwi lakho nje ekhona, asilandaba lakho. Kodwa silendaba lakho yikuthi kakudisclose ukuthi amaChina la azathola, ngoba noma idamu leli ngabe lakhiwa ngamaAustralians noma lakhiwa ngamaBritish noma lakhiwa ngamaGerman noma lakhiwa ngamaRussia noma lakhiwa ngamaAmericans noma lakhiwa ngamaSouth Africans, Zambians, noma lakhiwa ngamaZimbabwe, besizabuza umbuzo ofana nayo. Umalakha yena idili lithini? Utholani? Umbuzo lokho umbuzo. Ngoba umbuzo kawulani lokuthi owakhiwayo owakhayo yingubani ovela ngapi. Umbuzo uthi disclose the deal. Faka izinto egcekeni sibe kwazi ukuthi nxa esenza lokhu efaka imali yakhe engaka yena uzathola laphana okungaka ngesikhathi esingaka ukuze simonithe ngoba the other thing omele bakuhulumende bayifunde ukuthi le into yenzelwa thina abantu njengoba isenzelwa thina kumele sibe yazi kube segcekeni kube into esiyibonayo efakwe yabamgceke
manje mnumzana Maphosa uthi uZulu enzeni ngodaba lolo ukuze laye abe lesiqiniseko sokuthi udaba lolo luyalungiswa ngendlela efaneleyo
engingakutsho mvaleli sabalaleli ukuthi balaleli sakhetha abameli bePhalamende abantu esabakhethayo sathi kabayesimela ePhalamende umsebenzi wabantu esabakhethayo ayisikokusichayisa amaslogan nxa bebuya emhlanganweni umsebenzi wabantu esabakhethayo ayisikokusikolisa indumba izinkwa izicathulo lani lani lezigqoko zamabhele umsebenzi wabantu esabakhethayo ukuthi baye lokho kuthiwa baye holder i-government accountable baye holder executive accountable umongameli labo minister bakhe lezisebenzi zikahulumeni ngaleso sizathu asibathumele message asibafonele no MP bethu kancabe buya emhlanganweni nxa sihlangana labo ema-church ethu sihlangana labo emchadweni sihlangana labo ezimfeni sihlangana labo ema-gross emabhawa kumbe ngaphi ema-sports tournaments these days sebekhampena ngokwenza ama-sports tournament asibabuzeni ukuthi MP dilivani elenziwe labantu abakha amadamu lawo MP akuhambi esibuzela ukuthi sibe kwazi idili lidisclose lifakwe egcekeni sibe kwazi ukuthi laba abasincedisa amadamu bafake imali yabo engaka bona batholani okungakanani yiwumsebenzi wethu zakhamizi yiwumsebenzi wethu balaleli yiwumsebenzi wethu bantu bakithi eZimbabwe sinyekela khonokho ikusasa yethu iyathengiswa ithengiselwa abanye abantwana abantwa bethu bazosala bengelalizwe abantwa bethu bazosala bengelamnotho abantwana bethu bazosala bengelalutho ngoba sokuthethe kwaphiwa abantwana bamachina labantwana bakwezinye izizwe thina sizaphinisisa bayizigqili abantwa bethu bazala izigqili zezinye izizwe abantwa bethu bazakolonizewa futhi ngezinye izizwe ngokuthanda ukuthi thina sizo sloke simofuza kulokuthi sibuza abantu esibameleyo basibuzele uhulumende kube khona iaccountability netransparency esegcekeni ngiyabonga libe lesuku oluhle likwenze lokhu sibone ukuthi siyaphuma kuzaphuma into engcono eyakhilizwe lethu leZimbabwe silithanda kangaka
umnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eMatabeleland Human Rights Institute ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi uyasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye ozamela ibandla leZANU PF kukhetho lomnyaka ozayo. Lokhu kuza ngemva kokuba ababe inkokheli yabasakhulayo kubandla leZANU PF bekhokhelwa ngumnumzana Godfrey Senengamu besungule elabo ibandla besithi ngoba uMnangagwa usesalela esikhundleni yena wayevumile ukuthi uzasuka kuhlandla lombuso elesibili achiyele uJiwenga. UJiwenga uphume emsakazweni weZBC ngempela sonto esithi usekela uMnangagwa ukuthi amele leli bandla kukhetho oluzayo. Ngesizwe amazwi kaJiwenga.
Isungari chivake inyika edu tichitungamirirwa na vaMnangagwa. Ndova tichaenda navo zvakare pasaru zverikuya gore rinouya. Hakuna mumwe anenge aripo kunze kwavo. Tiritose.
Umnumzana Constantino Chiwenga ngumsekeli kamongameli welizwe. Ube khuluma emsakazweni weZBC.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leThe Standard lilodaba lokuthi ngemva kweminyaka emine kwabotshwa isotsha lisetheswa umlando wokuphosela umongameli Emmerson Mnangagwa uGulunede enkundleni yeWhite City kobulawayo. Kuvele ukuba leli sotsha lalingekho elizweni liseIndia mhla kusenzakala leso sehlakalo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi obengumphathi ntambo wesabelo seHarare umnumzana Oliver Jidawu obhubhe ngeviki edluleyo uzabekwa emathuneni eHeroes Acre lamuhla. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani ma Zimbabweans amahle lonke basakazi baka Studio 7 yalivinelela. Ngithanda ukuthi ke ngiphawule ama mistakes ayenziwa ngobaba uJoshua Nkomo. Namhlanje aqamba eyodwa wayengumhlonishwa sibi lami ngiyamhlonipha kakhulu, kodwa kumele sikuvume ukuthi kwaba lama mistakes ayenzayo. Ulama strengths akhe zabe ngifaka ngerecorder ngerecorder limbalele ku Studio 7 ifaka abantu bazwe. Point number 1, into yakuqala qala njengoba umgawe ngusekretari wakhe kwakumele ukuthi ubaba uNkomo abe le ndlela yokumhlola ukuthi kaxhalanga yini. Yiphointi yakuqala. Kulama rumors okuthi bakhona ababekhona inhloli zakhe ubaba uNkomo njengoba izibha yayilibutho elikhulu ababemtshela ukuthi hayi umgawe seqalisa ukuxhwala khonapho ebhazuka esuka ukuba ngusekretari wakhe kwakumele akunanzelele. Okwalamhla-ke sizama khonapho yiphointi yakuqala engiyikho yona lethi kwakumele akunanzelele khonokho ngoba sizakhayela iphointi to ye uthi kwaletha difference enjani ukuthi balwe lamakhiwa bengama different forces abembe operative eMozambique abembe seZambia kungani bangazange bahlangane from the word go onxa bahlangana from the word go kwaba lama disadvantages anjani umgaba zangase affect yini ku agreement yona leyo. Thank you very much.
Sibonane ekusini bantu Studio 7 nivuka njani nonke nabonke abalalele. Ngiqala ubuzelo etshology ward 7 azilo hlupho lapha thina sicela usidlise umyalezo lo kwababa econet silohlupho lwe network lapha. Network iba khona ekuseni ngabo ma 9 5 o'clock uyabaleka. Cela ke nisize baka econet bantu lisincedisenini lapha ku ward 7 kule booster lencane le lapha esephumula mission. Cela lisincedise ngakho. Hayi namhlanje sikhuluma into eziningi sikhuluma ngakho kona lokho kuphela nje yaba ka econet besincede bantu nge network. Econet lisincedeni nge network yasi super bantu la semini kwenzeki into likayikho. Please cela lisincedise bantu ngoba uyi booster yenu mbe yengasebenziyo kuhamba njani. Cela lisincedise.
Yes, Studio 7 linjani? Yeah, ay siyamuzwa kulo baba lo uthi uNdebele lo enisuza lo baba lo fa lo uthi uNdebele lo. Ay ngihlala ngimuzwa esikhathi leziningi ngihlale epost ama audio akala gxeki MRP. Hey MRP kaye bambana lo chamisa skipiza izana ubonani iphathe ngaphuma ngevote nalana wona baba mokanye umdala mawungakho na vota uNdebele wena umdala mawungakho njalo ke ukuqoqa abantu bakomthwakazi ukuthi beyibambana nabantu beHarare le kwayihlula lokho kwayihlula kudala lokho. Yikho sifuna ukuzimela si MRP. Wena mafuna ukuyabambana nabantu beHarare hamba wethi abantu bakithi yasifuna ukuzimela wena lokho kudosela abantu bakithi eHarare kona inti iHarare inti yabo yasabantu bakithi ayihlulayo vele chance wakho lokho kuyafanana lokho iMpumalanga nje uMpumalanga lokho kuyafanana hawo uyibona ngapha iphathi labo vice president abayi 2 wena 3 abo nti kulamadophe lawo chance wakho lokho kuyafanana lokho democracy lapha.
Sanibonani mafowethu, sanibonani ninjani nonke. Sacela nje ukudlulisa nje lokho okuncane kakhulukazi lapho bathi abantu abahambe becheka ama-voters roll ukuthi amagama abakhona yini abantu bebhalisele ukuvota. Hayi mina njengami nje kwalami side kuyafana bakithi ngoba noma uvotile awuvotanga kuyafana. Qembe elibusayo lingahlulwa lele mbusweni so asikho isidingo sokuthi abantu lokho bethu bavota bayenzani ababone bona ukuthi loniqembele ibusayo alibone lona bazoxabana bona makuthi sebefake bexabane ngoba kuyafana noma bengadliwa bathi bona badliwanga ngenxa yokuthi bona yindizwe lamasosha. So kuyafana abayenza bakubonanga abantu bayahlupheka. So ayikho into esingayenza sivotelane ngoba kuyafana bathi babuze babuyinile
Lawuke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli welizwe leMelika uMnumzana Donald Trump ubikwa edonselana amandla lo wayengumsekeli wakhe uMnumzana Mike Pence. Ababili laba sebephuma emgceke ukuthi sebeyingwelenja. Lokhu kwenzakala idale leSenate liphakathi kokucubungula ukuba uTrump wayelesandla na emvukeleni oyenzakala nyakenye lapho abalandeli bakhe abangena khona ngamandla esigodlweni seThe House kusenziwa umcimbi wokuvuma ukuthi uBiden wayenqobile kukhetho. Ikomiti yecubungula lolu daba ikhangelelwe ukuqhubeka ngomsebenzi wayo ngenyanga kaMpandula. Sixoxe locubo ngolayizo umbusazwe umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona sibili mina ngathi basendimeni sibili elungileyo kakhulu ukuthi kukhanye ukuthi kwenzakalani, ngoba nowenzani, wakwenza njani, wakwenza nini, wakwenzelani khona. Kungathi kuyahlubeka, kuyahlubeka, kuyakhanya. Okwakhathesi ngendlela akade bekubeka ngayo ngesiteji, izigaba ngezigaba. Hayi, kuyakhanya ukuthi kuyambeka egcekeni sibili uhulumende, umongameli lo owayekhona uDonald Trump, ukuthi khona wakutshotshozela lokho. Lokho sasikwazi, kodwa ke okwazi kwakhona sasingakwazi njengalokhu esesikwazi khathesi ngemva kweqembu leli okuthiwa yikhomishini. Indlela ekuletha ngayo lefaka ngayo abafakazi laba abanye bakhona babekhona sivile, hayi kuyaphuma sivile kube secekele. Yokuthi nje yena ngumuntu wenhlanhla, yokuthi angazi ukuthi inhlanhla yakhe ngenjani, kodwa ke eqinisweni sivile, hayi kuyamfaka umthetho uyam koqela sibili, umbophe nje umfake laphana angene ejele ngendlela akujojozela ngayo. Lokho kuyinto ngikho kubona bamoya nale intona le
sizwa kuthiwa bayaqhubekela phambili ngolwesine besithetha lelicala, njalo bekhangelisisa ukubana umnumzana Trump wadlala ndima bani, ubona kungaphumani ekucubunguleni loluta.
Ngasikhangela beqhubeka besiya phambili, hayi sekusegcekene ukuthi lapha yena ngokwakhe yena uDonald Trump sekumhluba sibili, kuyamhluba amandla akhe lana ukuklamasa kwakhe lokuyana, kuyamhluba ngoba okukhona ukuthi laba abalandeli bakhe bayilaba labantu abathi sizavimba indlebe, singaze salalela, singaze sabona ukuthi kwenzakalani. Kodwa ke angithi ilihlo kalincitshwa, le ndlebe kayincitshwa. Bayakhangela kwanaphana, bekhangela ngasese, bekhangela ngoba angitho intsho lokwalo kungarekhoda laphana, kuyaziphinda kuziphinde kubuyele emuva kusiyaphana. Bayakhangela khona laphana bamangale, abanye bakhona sebemangale ukuthi utsho ukuthi uhulumeni umongameli wayefuna ukwenza into enjalo le yokuthi aguqule umbuso ngendlela enjalo, ngoba lapha e-America akujayelanga ukuthi akukaze kwenzakale ukuthi upresident afune ukwalela esikhundleni ngendlela yona leyanenjiyana. Yiko-ke kuyaphuma, nxa kuphuma-ke laphana kuyamhluba, kuyamhluba amandla akhe lana, imbona ngathi awasela mandla amakhulu kakhulu. Uyafuna sibili ukubuyela laphana, uyafuna, uyatshotshozela, uyabilayela kakhulu ukuthi abuyele laphana. Angithi yena ngumuntu okukhulumela eceleni, ufuna ukubuyela laphana ekukhulumela eceleni, azama ukudiliza konke lokhu esesikubonile ngaye. Yikho-ke asazi ukuthi abalandeli wakhe bazathini, kumbe baqhubeka belokhu bemsekela, kumbe bazakhithika. Kodwa kabaningi sebekhanya sebekhithika, ikakhulu laba abafundileyo, ababalileyo, ababonayo, labalandela izinto. Zabona-ke khonapho ukuthi kuzawela ngaphi indulo xaxa.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Imali yegolide ethiwa yimosi oyathunya iyaqala ukuthengiswa lamuhla. Ingcwethi zithi ukunqoba kukhetho lwama-by elections okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kuza kwenza ukuthi leli bandla lingazihluphi ngokubumba ingatsha zalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.